So kuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 21 Zibandlela 2021 ngupraxedis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
bethu akade sisebenza lapho akade besebenza beqamula isekelo esephathi yethu constitution MDCT. I-constitution ayisiyo nto okumele ukuthi uyiqamula, bona babeyiqamula izikhathi zonke. So sigcine sibona ukuthi asingeke sisebenzele abantu abaloku abaqamula i-constitution.
Unkosazana Thokozani Khuphe namhla utshele umhlangano lentatheli zindaba ukubana sebehlukene labecele le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora ngenxa yokwehlukana kwemibono. Inhlanganiso ezilwela amalungelo kaZulu kweSouth Africa zikhuthaza uhulumende ukuthi athathe amanyathelo okuqeda udlakela olubhekiswe kwabokuza izizalwane zakulelo lizwe. Kuwoza Friday liviki silembali yomculi oduma kusukisela iminyaka yabo-1970 uZex Manatha obhubhe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Unkosazana Thokozani Khuphe webandla le-MDCT namhla utshele umhlangano lentatheli zindaba ukubana sebehlukene labecele elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora kungenxa yokwehlukana kwemibono. Njalo lokhu bakwenza belandela isisekelo sombuso webandla. Ubathabile Masuku sithulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unkosazana Thokozani Khuphe namhlanje utshele umhlangano lentatheli zindaba owenzelwe eMcDonald Hall wobulawayo ukuthi yena ulandela isisekelo sombuso se-MDCT, njalo yena labasekeli bakhe kabenzi okungekho emthethweni, ethi ngalokho sebesehlukana lecele elikhokhelwa nguMonzora. UMakhuphe uthi njengebandla le-MDCT namhlanje bazisa uZulu wonke waseZimbabwe lo mhlaba ukuba sokusobala ukuthi uMonzora usephumile kibo.
Monzora has now formed a new alliance. In addition to this, Monzora has already notified that he will contest the upcoming by-elections under the MDC alliance party. So doing, Monzora has fired himself. Monzora has now formed a new alliance. In addition to this, Monzora has already notified that he will contest the upcoming by-elections under the MDC alliance party. So doing, Monzora has fired himself.
Unkosikazi Nomvula Mguni ilunga lePhalamende uthi abafuni ukuthi kube lokuhlukanisa abantu kubandla labo.
Ubuhlungu obukhona ukuthi thina sifuna i-inclusivity ukuthi abantu bonke kababe khona ngoba le yi-project yabantu. Kodwa nxa sokufika isikhathi sokuthi those that are in power sebesehlukanisa abantu bakhethe abanye abantu abangakhethwanga ama-structures, hayi kusuka kusihluphe. Yikho esikuzamayo ukuthi hayi thina sifuna ukuthi abantu bonke babe phakathi ngoba this is a people's project. Batsho bona ukuthi bafuna siye ngapi, senze njani, ngoba abantu abadubekayo yibo ukwedlula maybe thina the ama leaders.
Umnumzana Samson Mpeni owebandla le-MDCT engumabhalani wakobulawayo uthi bayamsekela uMakhuphe ngokuthi sokwanele.
Thina inyathelo elithethwe ngumama leli yilo vele ade silikhalela lanini lanini. Sisukela ku-extraordinary congress kwaba lezinto ezabanjwa ngendlela engasiyo esemthethweni we-MDC. Imthetho we-MDC ulendlela okuphawula ngalo ukuthi uma kusenza ukhetho luyenziwa ngale indlela, but akusayenzakanga lokho. Kwaba lezinto eziningi ezasiyenza sacina sesingasakwazi ukuthi siseseyithi MDCT yini esafoma iparty, sidinga lathi ukuthi sibe lomahluko lamanye amabandla sithathe uzibuzi. So ngalokho thume upresident ukuthi no, enough is enough. Asisebenzi lamasela, thina sizasebenza lo muntu olandela iconstitution.
Osakhulayo unqobizile Moyo eyisikhulumeli sabatsha ebandleni le-MDCT uthi uhambo abaluhambe loMakhuphe selufike lapho okubajabulisa khona.
Lolu hambo esiluhambe lomama iminyaka yonke namhlanje sifike lapho olusijabulisa khona thina njengabontanga malali khangile mhla ka 27 indlela engachaywa ngayo eHarare ngichayelwa ukuzama ukumisa udlame olwalusenziwa ngumunzura eriga i-election eletha abantu abangekho kuma-structures abaye babhasile sachaywa wakontinya lokhu esenza izinto ezi-unconstitutional sikuningi sikubonile ade sikukhanyele so namhlanje lolunyawo oluthethwe ngumama olutsho lokuthi sizikhiphe ebantwini abangahambi ngendlela eyiyo indlela umhlangano ofisa ngayo siyajabula kakhulu
laloba kunjalo umnumzana Witness Dube isikhulumeli se-MDCT kucele elikhokhelwa ngumonzora uthi uMakhuphe uphambana lesisekelo sombuso webandla
lolu hambo esiluhambele umama iminyaka yonke namhlanje sifike lapho olusijabulisa khona thina njengabontanga malali khangele mhla ka 27 indlela engachaywa ngayo eHarare ngichayelwa ukuzama ukumisa udlame olwalusenziwa ngumonzora eriga i-election eletha abantu abangekho kuma-structures abaye babhasile sachaywa wakontinya lokhu esenza izinto ezi-unconstitutional sikuningi sikubonile ade sikukhanyele so namhlanje lolunyawo oluthethwe ngumama olutsho lokuthi sizikhiphe ebantwini abangahambi ngendlela eyiyo indlela umhlangano ofisa ngayo siyajabula kakhulu
ezinye iyingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi okukhulunywa ngumakhuphe ukuthi uMonzura uyebhalisa kwabezeki esithi ungumkhokheli we-MDC Alliance kulakho ukuthi kumnike amandla okumxotshisa edale lephalamende kodwa kube lezinye njalo ezithi ulakho ukubhekana lenkinga njengoba incwadi zokuxotshisa abantu edale lephalamende kumele zilotshwe ngunobhala jikelele webandla unkosazana Phori Nampariwa yena ukucele likaMonzura iningi liveza ukukhathazeka ngokudabuka phakathi kwamabandla aphikisayo ngale indlela ikakhulu khathesi sokulungiselelwa ukhetho hatshi olwama-by-elections kuphela kodwa lalolo olomnyaka ozayo welizwe lonke ngimele istudio 7 kobulawayo ngingubathabile masuku
kunjalo nje ngemva komhlangano kamakhuphe lentatheli zindaba u-Ezra Chisa Sibanda we-Studio 7 ube lethuba lokuxoxa laye echasisa kabanzi nginyathelo alithethe namhlanje lapho athe nguye osengumkhokheli we-MDCT ngemva kokuzixotshisa kukamnumzana Douglas Monzora kulo
lokhu esikwenzile kusemthethweni ngokuthi silabanye bethu akade sisebenza lapho akade besebenza beqamula isisekelo esephathi yethu e-constitution ye-MDCT. I-constitution ayisiyonto okumele ukuthi uyiqamula. Bona babeyiqamula izikhathi zonke. So sigcine sifuna ukuthi asingeke sisebenzele abantu abaqamula i-constitution. Sizamile ukuthi sicebisane labo lami njengomsekeli ngazama ukuthi ngibacebise. Kodwa ngabantu vele abangafuni ukucetshiswa abantu abasebenzisa i-violence, abantu ababe behlukuluza abantu. So sigcine sifuna ukuthi hayi. So kwenele asisakwanisi thina sasizazimela laphana abayibo abahlonipha i-constitution yethu lalabana abangahloniphi i-constitution yabo so thina lokhu esikwenzileyo kusemthethweni okukhona kathesi yikuthi sokulamabandla amabili awe-MDCT elinye ngilikhokhelayo elinye kangazi ukuthi lizakhokhelwa ngubani njengoba besithi bale congress yabo yena le engalandeli i-constitution yethu abazayenza mhla ka-5 March
kuzenzakalani ngemva kokukhuluma lokho okhulume namhlanje inkulumo yenze namhlanje
sisuka lapha thina sesilungiselela i-congress esemthethweni eku-constitution so sizaba le-national executive sibe le-national council eyiyo ezaphuma le ndlela eyokuthi sizahamba njani sisiya ku-congress ngokuthi thina sifuna ukuthi silandele ku-constitution okhuluma ukuthi ama-ward azayenzwa nini ama-branch azayenzwa nini ama-district azayenzwa nini ama-provinces azayenzwa yini then sibe sesenza i-congress so khathesi yikho esesikhangelane lakho yikho esifuna ukukwenza ngokuthi sifuna ukwenza i-congress esemthethweni wonke umuntu ozabona ukuthi khona izinto eziyenziweyo ziyenziwe egcekeni abantu bonke bejabule ubukhokheli obuzakhethwa khonapho sibe kwazi ukuthi yibukhokheli uqobo
uzasala ukhona yini njengelunga ledale lephalamende kungenzalo ukuthi uMonzora athi sengixothile makhophi uzathini
akulanto enjalo njengoba ngikhulumile ukuthi iphathi le isilamahlandla amabili iphathi yona le iqamuke phakathi kwaba lelinye ihlandla laphana kwaba lelinye ihlandla lapha so akulelinye ihlandla elingathi liyaxotshela elinye ihlandla so mina ngizaqhubeka ngiseparlament ama-MPs azaqhubeka eseparlament so yikho kumele kube khona yikho libonile ngizama ukucebisa amanye amabandla ama-political parties ngacebisa le-parliament njalo ngacebisa le-ministry of local government ngacebisa le-ministry of justice ukuthi siyalicela bakithi alike liyekele ukungenela iindaba zethu iphathi leyi isiqhamukane phakathi so kumele ukuthi khona li-street ngendlela efana nayo So yikho esibukhangeleleyo and sizahlala seParliament umsebenzi wethu ngokuthi sifone ukuthi siya representa amaZimbabweans.
So hlubuluzwe kakhulu kulezi zombangazwe. Hlubuluzwa kakhulu kabanye bekugijimisa, bandlela busala lokuhlubuluza, leli bandla lakho la lokuhlubuluza. Elakusasa lakho kweze mbangazwe limi njani? Suza gcina uchile yini ngindla ukuthi uyahlubuluzwa.
Mina ngazimisela ukuthi ngifuna ukuthi ngisebenzele imuli yeZimbabwe. Ngibameleli. Ngibone ukuthi khona imuli yeZimbabwe siyayithatha sihambe elizweni. Sihambise eKenani lapha kuloluji khona lochaqo. Sibahambise lapha kulemsebenzi, lapha kulemzibhedlela ezilemithi, lamadokotela, lapha abantwana abazahamba ezikolo. Lapho imuli zonke ezizakuba lempilo ezihle. So akula lapha engiyakhona. Ngifuna ukusebenzela amaZimbabweans, ngifuna labo bengisebenzise, ngibe ngumkhokheli wabo oqobo ozabasebenzela ukwenzela ukuthi impilo zabo zijinje.
Kulamafungafunga ukuthi ke uNelson Chamisa singathi nguye MDC alayezoba siyazi iparty yakhe. Uthi ke ufuna ukuthi sihlangane. Ungasebenzela inxangathi, hey mama makhupha sibe sihlangane sisebenze sonke.
Okwakhathesi thina njenge-MDC team sikhangelela iCongress okumele siyenze ekuConstitution. So kusukusela namhlanje kusiya phambili sibhizi sifuna ukuthi silungise, sifuna ukuthi siqoqile, sayenza ama-branch, sayenza ama-ward, sayenza ama-districts, sayenza ama-provinces, sibe sesiya kuCongress. So kwamanje yikho esikukhangeleleyo.
Ayeza ama-elections njena ukhulume ngawo kathesi lokuthiwa ama-by-elections. Ibandla lakho liyancintisa lapha yini le-MDCT?
Ibandla le-MDCT lele sengilikhokhela mna kathesi alingeke lincintise ngokuthi ama-nominations angolwesithathu mhlaka 26. Thina kathesi sikhangelela ukuthi silungiselele i-Congress siye phambili. But 2023 sikhona, siza contest.
UZulu wonke olalele emhlabeni angaka okulandelayo mbolandela ke ibandla lakho. Ngabe sehluphekile kakhulu bese hlumazile ngento ezenzakalayo ungathini ngoba qiniso sithini
engakuthanda ukuthi ukuthi khona ngithanda ukuthi ngibombe ama members ethe MDC lamaZimbabweni zonke nje jikelele ngosekelo abasinika lona ngisithi bakithi ngicela ukuthi lihlale lilokhe lisisekele mina njoba ngikhulumile ngisisebenziseni ngifuna ukulisebenzela amaZimbabweni amahle linginike ithuba ngilisebenzele ngenze lokhu nami engikukwanisayo ukuthi ngilwise ngibone ukuthi impilo zenu ziyajinja.
Unkosazana Thokozani Khuphe ngumkhokeli welinye lamacele awe MDCT lapho ke limuzwe ixoxa lo Ezra Chisa Sibanda ekubulawayo. Abogatsha lwezempilakahle babika ukubana ngokutshona kosukulwa izolo kwabahlolwe i-COVID-19 abantu abangamakhulu phose amane 397 batholakale belegciwane leli elibulele abane. Asebehlatshiwe ijekiseni lakuqala lokuzivikela ku-COVID-19 sebesedlula izigidi ezine 4.2 million, kuthi asebehlatshiwe amabili sebeyizigidi ezedlula ezintathu 3.3 million. Kulabazinkulungwane ezedlula amashumi amathathu lenxenye 35,554 asebehlatshwe elesithathu elebooster. Inhlanganiso ezilwela amalungelo kazulu kwele South Africa sezikhuthaze uhulumende ukubana athathe amanyathelo esiphangiphangi ukujezisa inkokeli zamabandla ezombusazwe lamaqembu omphakathi asesungule ihlelo zodlakela olubhekiswe kuzizalwane zakwamanye amazwe. UThuso Kumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Inkokeli zenhlanganiso ezijeneyo lezi ziqhuba umhlangano wabezindaba eJohannesburg lapho ezule khona inkokheli zamabandla ezombusazwe okukhanya ziququzela ukuhlaselwa kwezalwane zakwamanye amazwe. Ensukwini esanda kwedlula umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters, umnumzana Julius Malema, ube ngena endaweni zokudlela esethesa lezi ndawo umlando wokuqatsha izalwane zakwamanye amazwe okwedlula ezakwele South Africa. Umkhokheli webandla le-Patriotic Alliance, umnumzana Gayton Mackenzie, nomkhokheli webandla le-Action SA, umnumzana Herman Mashaba, badume kakhulu ngezikhathi zokhetho amabandla abo egiya ngokuthi enganqoba ekhethweni lwezabelo abakwamanye amazwe abaselizweni ngokungekho emthethweni bazadudulwa babuyiselwe ekhaya. Umkhokeli wenhlanganiso ye-Foundation for Human Rights, unkosikazi Sarah Motha, uthi kuyamangalisa ukuthi uhulumende lamapholisa benza sengathi ababona ukuthi lezi izenzo zizabangela uhlaselwa nokubulawa kwezalwane zakwamanye amazwe. Isizalo seZimbabwe, unkosazana Vijay Ajit, Utshela bezindaba ukuthi ngempela viki izalwane zeZimbabwe esithengisa erenkini yebhara eSoweto zithathelwe impahla zazo, abanye batshiselwa kuthiwa abaphume baphele kwela South Africa.
Bona uma besho bona ngawa bamazi bathi kumnyama phambili kumnyama emuva, abazi ukuthi benzeni baqalephi. Bonke bathi bona badinga nje usizo lokuthi bekwazi ukubuyela emakhaya kubo. Abasafuni nje into ebahlanganisa lento zalapha, because bengaze berelocate banjiswe kwamanye amaprovinsi or bayehlala kuphi, maybe sebengalandelwa futhi yilokhu nje okubehleleyo. So bona badinga nje ama-resources ukuthi bayeqala kahle impilo emakhaya lapha ababuya khona.
Unkosazana Vuyanhlazi okhokhela inhlanganiso ye-Women in Diaspora Association ukhuthaze iinkokheli zomphakathi ezibhikisana nokuhlaselwa kwabakwamanye amazwe ukuthi zingene emphakathini ziyekhuthaza ukuhlalisana ngokuthula kwabakwamanye amazwe ezalwane zakwele South Africa. Igqwetha lezamalungelo loluntu uMnumzana Gabriel Shumba laye owethule inkulumo yakhe kulo mhlangano uthe kwedanisayo yikuthi kusegcekene ukuthi amabandla ezombusazwe yiwo akhuthaza umkhuba wokuhlaselwa kwabakwamanye amazwe njengoba lokhu kusenzakala ngaso sonke isikhathi sokhetho. Ele South Africa lilungiselela ukhetho lwezwe lonke oluzakhutshwa ngo-2024. UMnumzana Shumba ukhuthaza uhulumende ukuthi abize umhlangano wesiphangiphangi lenkokheli zomphakathi ndawonye lezinhlanganiso zezizalwane zakwamanye amazwe ukuze kutholakale isombululo salolu hlupho ungabonakale. Le yinto egcizelelwa isizalwane seZimbabwe uMnumzana Dumisane Leah.
Indlela yokukwenza ukuthi basebenzisane labantu be-Department of Labor ukuthiwa ngama-inspectors. Ama-inspectors yiwale mvumo yokuthi akhulumisane lomqatshi ambuze ukuthi lapha uzuqatshe amaZimbabweans ayi-26 waqatshe abantu base-South Africa bayi-80 kuphela, wakwenza kanjani? Thina into esingayithandiyo nge-Operation Dudula yikuthi bathathe umthetho bawufake ezandleni zabo ngoba kuphula amalungelo abanye abantu.
Kodwa-ke uMnumzana Siphiwe Shabangu isizalwane sakwele South Africa ebesikulo umhlangano simele uhlelo lweOperation Dudula ubetshaya phansi ngento ngesithi lolu hlelo luzaqhubeka.
So as Operation Dudula, we are not xenophobic, number one. We are addressing the issues and we work hand in hand with law enforcers, because actually we are pushing them to do their work. Those people are undocumented, they are YNs in South Africa. They must go back to their country. Abahambe, we are unapologetic about that.
Imizamo yokukhulumisana lesiphathamandla sakhulumende kwele South Africa kanye lweZimbabwe ngokuhlukunyezwa nodlakela oluqondiswe kwabokuza yehlule njengoba bebengaphendula incingo loma imibiko ethunyelwe enkundleni eWhatsApp kumakhalekhukhwini. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Live Talk lamhlanje sikhangela uDonselana usebandleni ele-NDCT phakathi kukaMnumzana Douglas Munzara lomsekeli wakhe uNkosazana Jokozani Khumbu. Izakhamizi zakoBulawayo sezikhuthaze uhulumende ukubana alungisise imigwaqo kuleli dolobho ngokuphangisa kulandela ukwazisa kwekhansili yaleli dolobho ukubana isimise uhlelo lwayo lokuyilungisisa ngenxa yezulu elina kakhulu. Uhulumende nawazise ngenyanga edluleyo ukubana uzalungisa imigwaqo elishumi koBulawayo. Iningi kuleli dolobho likhala ngokuthi imigwaqo isimagodigodi njalo ayisahambeki. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxa lesiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Ambrose Sibindi.
Uhulumende vele olomlando ukuthi ngesikhathi sobunzima esinje esibhekane lelizwe, uhulumende kufanele ulomlando ukuthi akhuphe imali ancedise inhlanganiso ezingathi zithwele kanzima, ikakhulu ezinhlanganiso ezingaphansi kwaezingathi ngama-parastatal, inhlanganiso lezi njengamaspara, ama-local authorities. Ulomlando ukuthi ancedise ngemali. So-ke leso sinqumo esesithethe ukuthi uhulumende adinga imali alungise imigwaqo ethile, kuyisinqumo esihle ukuthi sincedise umasipala velo okhanya idonsa ngefalasi ngoba imali engelayo. So uhulumende angancedisa kuleyo mgwaqo, sibona ngathi kuzancedisa la ukuthi kuphiwe kusiya phambili. Njalo uhulumende sithi ukuthi vele kufanele kwenzakale ngoba antu zananze ukuthi ama-toll gates, le mali ecollectwayo kuma-toll gates lapha ezimoto lakhona abakobulawa nxa uphuma imigwaqo. Siyananzela nxa uphumise ngapha ePlumtree, uphumise eGwanda, uphumise eHarare, uphumise eForest, khona apha eduzane lathi kula ma-toll gates. Kusitsho ukuthi thina nje imota zethu zezakhamiza koBulawayo nxa siphumane kancane edrobheni siyabhadala ama-toll gates. So ke leyo mali uhulumende lo kufanele iplawe bhekhe ibuye bhekhe kithi. So sithi lo kwenziwa nguhulumende, hhayi vele kufanele akwenze, and besicela ukuthi ngakuyavuma athathe futhi imigwaqo beminingi kulale yayiqambileyo ukwenzela ukuthi ingxenye sincediseke njengedorobho.
Ikhona yini imigwaqo ongathi ingcono iyahambeka kumbe ngamagodigodi yonke iyafana nje?
Imigwaqo engcono ukuhambeka yile imigwaqo emikhulu kakhulu. Iye sibona ngathi ye kuyahambeka la nxa kusiba lamagodi lapha lalaphaya. Kodwa kathi sokuqanisa ukunizulu siyananzela ukuthi la eminye nale emikhulu sokufanele uhambe ngonanzelo ngoba kuba amagodi avuke khona. Okuthi nxa umgwaqo ungawutshelanga ukuwusebenzisa ungagcina sulubesengozini. Onjengale imigwaqo emncane sibule ekungena phakathi kwazitalada zezindlu. Hhayi eminingi akusahambeki. Sibona kwezindawo umasipala la esehambe ethele inhlabathi kodwa ejiya kunjalo. Inhlabathi liyanazi izinqumbinqumbi. Ukuthi izakhamizi zona kube yizo ezizidilizelayo. Ngibona ngathi khonokho le nxa sikhangela umasipala kube nguyolungisa leyo mgwaqo. Kodwa-ke nxa isethela inhlabathi izakhamizi izilungisela kungenye indlela. La nxa sithi umasipala kodwa kungcono ngoba abantu sesizazama ukuthi sizicwithele leyo nhlabathi siyifuqafuqa ukuthi amagodlana amakhulu angahambekiyo kuzama ukuthi kunyatheleke abantu bahambe.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Asenelisanga ukukhuluma lomphathintambo obona ngokuhamba kwezimota lokulungiswa kwemigwaqo umnumzana Felix Mona. Okwamanje ukuthi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende welemelika.
Ngokuqhamuka komkhakha omutsha we-coronavirus obizwa ngokuthi Omicron variant kanye lezinye inhlupho ezibhekane lomsebenzi wezempilakahle emazweni omhlaba okugoqela ukusilela kwama-jekiseni okuzivikela kulolu bhubhane awama-vaccines, umhlaba usufikile esibangeni sokudideka ingqondo ngendlela zokumelana le-COVID-19. Kusho unobhala obona ngezobudlelwano bamazwe omhlaba leMelika, u-Secretary of State Anthony Blinken, embikweni asanda ukwethula. Ngalesi sizathu leMelika selikubone kufanele ukuphathisa inhlanganiso eziyisikhombisa ezikumsebenzi wokumelana le-COVID-19 ngamadola edlula ingxenye yesigidi $580 million phansi kohlelo olwe-American Rescue Plan Act. Lokho elwaqalayo uhlelo lokuhlaba abantu amajekiseni okuzivikela elemelika lenelise ukwabelana lamanye amazwe edlula ikhulu. Amajekiseni lawa izigidi ezidlula amakhulu amathathu 350 million vaccine doses. Elemelika liphathise njalo abangani balo ngamadola aphosa ngamachumi amabili amadola $19.6 billion emsebenzini enjengezempilakahle, kwezenotho kanye lakwezinye inhlelo zenhlalakahle kaZulu ukuze benelise labo ukumelana le-COVID-19. Ukumemetheka okwenze umhlobo wegcikwane leli owe-Omicron kuveza sobala ukuthi kumele sonke sibambane siqinise imizamo yokuqeda lolu bhubhane. Njalo kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi asivikelekanga okwaneleyo nxa sonke singazivikelanga, kutsho u-Secretary of State Anthony Blinken embikweni wakhe. Ngokwengeza uncedo lwamabhiliyoni phose afike kumakhulu ayisithupha amadola $580 million elemelika liveza ukuzinikela kwalo kulumsebenzi wokumelana lo bhubhane. Lolu lesi sikhwama sigoqela izigidi phose ezingamakhulu amathathu zamadola $280 million eyanikezwa inhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba e-World Health Organization. Izigidi ezingamachumi amahlanu zamadola $50 million eyenhlelo eziyabe ziphuthuma zokumelana le-COVID-19 ikakhulu kumsebenzi wokucubungula leli gcikwane kuma-laboratory testing. Kube lezigidi eziphose zifike amakhulu amabili zamadola $170 million eziya kuhlangothi olubona ngenhlelo zabantwana olwe-United Nations Children's Fund ukuphathisa umsebenzi wokulungiswa kwama-jekiseni okuhlaba abantwana ukuze labo bavikeleke kuleli gcikwane. Izigidi ezingamachumi ayisikhombisa lanhlanu zamadola $75 million izaqondiswa kunhlelo zenhlanganiso ye-Pan-American Health Organization ukuphathisa ukuqinisa ukusebenzelana emsebenzini wokucubungula lokuqondiswa kwenhlelo zokuhlatshwa abantu ijekiseni le-COVID-19 vaccine emazweni asemhlubulweni owe-Americas. Izigidi ezingamachumi amabili zamadola $20 million zizaqondiswa kunhlelo zezonotho kunhlangothi olwe-United Nations Development Program. Ezinye njalo izigidi ezingamachumi amabili zamadola $20 million zizaqondiswa kuhlangothi olwe-United Nations Populations Fund kunhlelo zalo zokuphathisa omama abazithweleyo lengane zabo ukuzivikela ku-COVID-19. Izigidi ezilichumi zamadola $10 million izaqondiswa kunhlelo zokulima olwe Food and Agriculture Organization kunhlelo zokutholiswa kwabantu ukudla lokuzivikela emikhuhlaneni engasabalala ithelelanwa phakathi kwabantu lezifuyo izigidi ezinhlanu zamadola $5 million ziqondiswe kunhlangothi olubona ngelungelo labesifazana olwe UN Women's Programs uze lwenelise ukuqhuba inhlelo zalo eziqondane lokumelana lohlupho lokuhlukunyezwa ngobulili i-gender based violence. Yonke le mali iveza sobala ukuzinikela kukwelemelika lozulu wonke waleli lizwe ekuboneni ukuthi amazwe omhlaba ayathola okungasiza ukuqeda lolu bhubhane njalo phansi kwezimiso zikamongameli Joe Biden zokuqeda i-COVID-19 emhlabeni jikelele.
Lolo bekuludaba oluveza imibono kahulumende welemelika. Kuwoza Friday Livingi silembali yomculi owaduma kusoyisela ngeminyaka yabo 1970 uZex Manatha obhubhe izolo eHarare ngemva kokukhulelwa umkhuhlane oyemvukuzane. UEzra Jesus Banda usethulela lolu daba.
Izwe leZimbabwe selilahlelo kakhulu ngokushona kukababa uZex Manatha. UZex Manatha thina besimazi ke engumculi ke ecula ingoma ezazijabulisa abantu engelangeta betshaya. Bayazi lengoma ke yacula yaduma kakhulu yamenza udumo lwakhe lomemetheke kakhulu ke esigabeni seMathebeleland. Ingoma yakhe liyana ke iqembu le-Highlanders amahlolanyama ethi Highlanders sizwa ngokunqoba sizwa ngokusikowa i-Highlanders siwinile asihambeni siyenata abadoda. Njona libelimazi ke abaningi ukuthi usukele kudala seleminyaka ke efike phose ke edlula ke amathumi amahlanu 50 years ekulezo zomculo abaningi babesazi ingoma zakhe lezana ke othi hovu othi ngwathino nyaka thina majarina noda thi hovu. Zake le ngoma ke wabuya uzocula ke ingoma sisebenza kakhulu labo baba omtukuthi lingakhohlwa ke balalela ukuthi ke iminyaka lo inyanga kayo nalekazi bandlela inyanga ka January so lahlala silahlekelwa ngabaculi abalodumo kakhulu yamkhumbula umtukuthi ngo 2019 likhumbule kubaba ke uBrayuma sekela la ngo 2018. UZex Manatha ke ebe ngumuntu ngazi khuluma ngento zokucula lezi babe sezawuthi umculo bekungasetshenziswa lezinto zamakhompyutha bebetshaya ikatari njengekatari babuye batshaya isigubhu njengesigubhu babuye tshaya ingungu njengengungu babuye bacule bahlanganise ke amazwi abo kube sokuphuma ke umkente wengoma umratha ngokwawo. Yim imisebenzi yesenzwa abantu abanje ngo Zex Manaza. Uzex Manaza udumalale ukuthi ukhulisa abantwana bakhe kuwo konokozomculo. Bayacula bonke abanye bahlala ke eBritani, umnyu sekhaya, kodwa ke ngendlela abakhulise ngayo bonke bayacula belandela ke izenzo zikayise. Nimele isitudo 7 ngobulawayo. Igama lami ngiyenza Jesus Bar.
Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo uPresident Jeremiah sithi libe lempela sonto elijukile.